UMnangagwa obesemhlanganweni we-World Economic Forum kwele-Switzerland utshele izizalwane zakwele-Zimbabwe e-Zurich lamhla ukuba kuqakathekile kakhulu ukuthi ilizwe lincedakale kulokhu okwenjiwayo. Ngakho-ke uthi kumele kwenjiwe igolide lokunye ngemfanelo.
Either you have the global capital, competencies, technology to extract the mineral and beneficiate it and benefit the country. Or you allow foreign companies and so on to come and exploit your resources and give you peanuts.
Ongene umhlangano lo uBabusi Ngwenya ohlala eGeneva uthi banengi abadabuka eZimbabwe abangene emhlanganweni lo.
Umhlangano obu organizwe imission yeZimbabwe to the UN. So ambassador ohlanganisa abantu eZurich and wathumeza message to everyone ose Switzerland. Kulabantu ababuyileyo abavelele Poland, kulabantu ababuyileyo abavele UK, labanye abavelele Germany, ukonke ukuzobona upresident ukuthi baxoxisane ngendaba concerna ama diasporans. Indaba ezikhulunyiweyo bezing about ama-passport izithupha namalayini kunye le mining lezemfundo ukuthi bangancedisa njani ukuze sakhilizwe sihlangene sonke lokuthi yona uhulumende ule lama-project bani akhona afakiweyo ukuze ancedise abantu.
UNgwenya uphinde wathi
ezinye zezinto ezikhulunyiweyo ngeze banking ukuthi kulama challenge ngenxa yama sanction njalo kungani akhangela abantu abathize i-government yona ile project ban ukuze lakho ikhuphe khonoko.
Umnumzana Angiston Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies, uthi kuqakathekile okukhulunywa nguMnangagwa.
Isikhathi sonke lesivele ilizwe kalitholi okuya ngaphi kangako kwelezenjiwayo, lokhu sithatha ama-minerals ethu siwakhipha siwahambisa kwamanye amazwe in raw form. I-platinum yethu ihamba injalo, o-chrome bethu bahamba benjalo, igolide lethu lihamba linjalo, ama-diamonds ethu ahamba enjalo. So nxa singayekela ukulimuka sizabe lokhu sisebenza sisimba sinothisa amanye amazwe, kanti kube kuqakathekile ukuthi senze lokho sikuthi i-value addition. Ma sihambisa kwamanye amazwe sihambise ama-finished products.
Abanye abadabuka eZimbabwe bayathandabuza ukuba ele Zimbabwe lizakwenelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuba betshale imali yabo elizweni leli ngenxa yesimo esibi somnotho njalo le mithetho eminingi engaqedakaliyo. Ngimele i-Studio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.